ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana idolobho lakobulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi yi-mop-up exercise njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eyeZEC, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza i-PVR mop-up exercise. Injongo yayo yikuthi siregister abantu abasalayo. Isikhathi sisenza iblitzi sirejista sikhangela kakhulu lama-aliens okwaba lomthetho ukuthi barejistre kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG registrar general's office lapho abanika khona izithupha so sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise okusijabulisa kakhulu ukuthi kuma-qs ethu sithola ama-youth kuma-qs ethu siyawathola ama-aliens esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe abuye le-birth certificate ende i-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo umele abe ngumzimbabweni
Inhlanganiso ezimeleyo e-Victory siyanqoba ikhuthaza uzulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma Umqondisi we-Victory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu siluqhuba thina-ke ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela-ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlalelela i-music kanye lokugida ukuthiwa khona ngumdanso. Ingijazi ejiyeneyo yesintu. Kodwa ehamba kake le nkondlo zokuhlabelela okugxile kuleyo mfundiso esabe siyiphethe lesi sikhathi sinanzelele ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela yokufundisa okuhambisa ulwazi ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota ama-arts-ke ayingxenye yoluntu njalo asukabe umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu lapho esithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa sifoqe njalo sithele ulukuluku le ntshukuntshuku uzulu ukubana hhayi umbukelo omhle aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa
ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana
kobulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhlaka 8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho ababhalisela ukuvota kuyabe sekumele bahambe bayebhalisa emahofisini awe-ZEC ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku